weziphathelane lomnotho. Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi umthelo werayisi uhulumende athi kumele uhlawulwe ngamankampani kubuyelwa emuva kumnyaka ka-2017 uzabulala amabhizimusi njalo ulimaze lozulu. Umphathi ntambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi osomabhizimusi abathengisa kumbe abawoda irayisi phandle kwelizwe kumele babhadale umthelo wesilinganiso sechumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Kodwa inhlanganiso yabo somabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi kumele uhulumende esule lumthelo ngoba uzabangela ukuthi amabhizimusi amaningi avalwe. Ithi kulomunye usomabhizimusi osetshelwe yiZimra ukuthi kumele abhadale imali edlula $300,000. Isiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Danford Mutashu uthi umthelela lo uzabangela njalo ukukhwela kwempahla ezitolo. La ngamazwi acizelelwe isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association uMnumzana Efidlela Ncube.
Amabhizinesi azadlulisela phambili ubuhlungu lobu budlulele kubathengi kukhwele lezo zinto ezizwe seziphatha kabi amabhizinesi ngomthelo kube izakhamizi kube ngabathengi abazabhadala lo mthelo. Ngakho vele nxa ngabe kufakwa umthelo, umthelo ugcina ubhadalwe ngabathengi, ugcina ubhadalwe ngabantu abahlupheka abangasebenzi abalala bengadlanga abathwele nzima. Ngakho-ke uhulumende ubulala abantu abavele behlupheka kanti-ke njalo abantu bazaphuma ngobuningi emsebenzini kugcine kulo hlupho olukhulu kulalokhu abazama ukukulungisa.
Ingcweti kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko uvumelana nalo Ncube.
Abazakhala yithi abathengi ngoba osomabhizimusi bazazifaka imali lezo kuma-price entengo ukuze bebhadale i-tax. Uhulumende kufuze abhalanse inidi yakhe yemali le nidi yokuthi qhubeke eyithola imali ngoba singeke sitshise isiphala ngoba sifuna ukudla namhla.
Ushoko uthi kumele uhulumende akhulumisane lapha amabhizimusi kudingwe isisombululo esingasoze sibe lomthelela omubi kuzulu lakumabhizimusi.
Okuqakathekileyo ukuthi kube lesivumelano njalo le mali yangikhona ekubhadalisaneni kube le ndlela enganilula ukubhadalana, ingabe imali engafuni ukuthathwa ngelanga elilodwa. Kodwa singakhangela nje kuke wayenzakala amabhenki akasibambela lathi imali zama-transfer since 2018 I think backdated, but bakuspread over a long time okwenze le impact yangkhona sangayizwa kakhulu. Kodwa kusemabhizimusi I think bangakuspreada lakho over time, but kuthi baxaze ngo-2017 angiboni kuyinto engathuthukisa amabhizimusi. I think siyasesifuna ukuvala amabhizimusi.
Osomabhizimusi abaningi basola umphathi ntambo wezemali besithi udinga imali ngazo zonke indlela ngitsho lezilimaza umnotho. Isikhulumeli senakora uNcube uthi kulezinye indlela uhulumende angazisebenzisa ukudinga imali.
Kungavalwa ubugebengu bese kuncitshiswa uhulumende. Uhulumende wethu ulezisebenzi eziningi ezingenzi lutho, kumele zincitshiswe eziphezulu hhayi eziphansi. Laba basekuma-position e-management baningi kakhulu, bagcwele ema-ofisini abenzi lutho, kanti indleko eziningi azidingakali uhulumende angena kuzo. Ngakho-ke kakuphungulwe lezo zindleko, kuvalwe izikhala zokuvuza, kube sekuyekelwa-ke kube kuthelweliswa abantu imithelo engapheliyo, uhulumende aphile ngakhona lokho akuzuzayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi kuyadanisa ukubona uhulumende egijimisa imithelo kakhulu, zona izisebenzi zihola imali ephansi.
Ele Zimbabwe ke sesibone ngani liyaqakathekisa ke imithelo, ngaba umthelo wegwayi, otshwala, kube umthelo we-ema. yimthelo lemthelo ekuseni emini lantambama oqoqodayo uduvelela kugasha lukahulumende oluthize ufuna umthelo nje ongenayo futhi uduvela kuhulumende ufuna kale umthelo nje onje osokubangela ukuthi ke abamabhizimisi abathize bebona kusiba nzima ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizimisi.
Lanxa umphathi ntambo wezemali sithi uhulumende kabuyeli mufa kulolu daba, inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Retailers ithi isicele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angenele.